Into khona ngathi ayikuthi khona baningi abantu abacasileyo abangathabi into ezenzakala ekhaya. And ukutshengisela into evele esiqalisile. Eqaleni nanezi nsuku nje abantu bayatshengisela. So ke lapha eNew York umgabe uyabe khona ku-UN General Assembly. So abantu bathi ayike singabuthana sonke lathi lapha eMelika. Sibuthane lathi gcwale simtshele simtshengisele la abone ukuthi khona hayi lathi ngapha hayi asijabule.
Ye, kodwa libona ngazani khonokhu lingakwenza kuzaba le mpumela enjani?
Into enkulu yikuthi khona azwe. Ngoba yamanye into ebesenzakala ukuthi khona abantu bebengakhulumi besingathi ukuthi khona hayi abantu sicabangani senzanani kodwa lapha ke abantu sebeqasuke kakhulu sesifike sibidayi ngakukhuluma ezwe laye khona phana ebona ukuthi khona hayi nxa efika lapha abantu abaso bantu bonke bamthayile izandla abaqhakezayo ukuthi hayi nangumuntu nangumuntu hayi ebona abantu baqasukile ngeke must go singaphe emelika yiyo into enkulu le
siyabona ukuthi bakhona abamqazelayo sonke isikhathi njalo bakhona abazabe bemqakazela njalo nje ngomgqibelo phokeleza kubamba njani khona
hayi laba silandaba labo nje silandaba labo ngabantu vele abahlala beyenza phela lento abaqali namhla labo inyaka yonke nje vele hayi bamthanda kabi umgabe kodwa ngabantu bangapha uyabonake into lapho lomasiko khona ngabantu abangapha bangabe emelika laba bahlala emelika umgabe abamaziyo ngulwane umgabe khuluma izinto ngesikhathi saye empini le mpini laphana nguye umgabe abamaziyo abamazi umgabe esihlala laye thina esiphila laye ekhaya so ke bona hayi asilamsebenzi lawo labayenza abakwenzayo thina sikhuluma lomgabe asikhulumi lawo
ye so singathi ke liyabe litshengisela ngabokhona ungasitshela-ke izidalada ukuthi labe lapha lalapha
mana ngithi kule khona ngapha kwe UN lokuzela uma headquarters lapha kulakho okule okulomkhulu umkhosi wakho la kusele lokuzini ehotelini lapha ahlala khona ayabe khona zabe isikhona futhi
so liza kwenza nsuku zonke kombele usuku lodwa
uqala mhla ka 17 kuze izinyo kupheli lokuzini i-General Assembly zabe isikhona malanga onke.